intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avive ungajabuli ngokukhushwa kwalumsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing alokho-ke abantu siyaboniswa ukuthi uhamba njani, hhatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Athi ngakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esila amandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha lokuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu mpiyakho abantu bezimbabwe sathatha constitution yelizwe. Alokho be sithina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sikuyenza ukwenzela ukuthi protect uzulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lo bandla bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa, bazahlolisisa ukuze babone ukuthi akulasitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani, izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngixwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liphinde. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process leyi ukuze kuyefika ekucineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eyesijeli Sprinters, ukuthi-ke awamakansila azadindwa yikampani kahulumende eye-print floor. Mina lesitude sezenise Harare ngiwu-Clifton Bhekki.